Isahluko 23. Inkosi yakhe yamfundisa ukuthethelela. Indima 1. Umbuzo uthi, kwase kutheni uPetro azabone angathi umhlaba usumhlanekele? UPetro wayengeke alikhohlwe ilanga leliya amehlo akhe chayisana lawe inkosi yakhe. Yamkhangela ngelihlo elaliveza ukudana yini kumbe lalimsola? Asingeke sitsho ngoba iBhayibhile liphonga ukuthi inkosi yaphenduka yamkhangela nta uPetro. ULuka 22:61. Kodwa uJesu wathe muthi jeqe, uPetro wahle wazibonela ukuthi wayeseyiphekile mpondo. Wananzelela ukuthi wayesanda kwenza yona kanye into uJesu ayeyitshilo, eseyihlinzele ezibini njengengcuba inkosi yakhe ayeyithanda. Okwakubuhlungu ukuthi wayephike wemba phansi, esithi wayengeke wafa wakwenza lokho. Hla lokho wezwa ngathi umhlaba amhlanekele, wamlahlela le. Indima 2. Umbuzo uthi, yisiphi isifundo uPetro kwakumele asifunde, njalo indaba yakhe ngasisiza ngani thina? Kodwa kayize yathi ngakhaba isigani ibulawe. Phela uPetro wayeyindoda eyilokholo oluqinileyo. Yikho wayeseselala ithuba lokuthi alungisise amaphutha akhe njalo afunde isifundo esiqakathekileyo kuJesu. Isifundo leso sasiphathelane lokuthethelela. Sonke kumele sifunde ukuthethelela. Ngakho-ke kasiyilondeni indaba kaPetro sibone imiqanso lemigoqo ahlangana layo. Kunengi okwakumele akufunde. Indima 3-4. Umbuzo ka-A uthi, uPetro wambuza wathini uJesu, njalo kungenzeka wayecabangani. Umbuzo ka-B uthi, uJesu wakuveza njani ukuthi uPetro wayesengenwe ngumkhuhlane owawusumemethekile ngalezo nsuku? Kusasele izinyanga ezisithupha ukuthi kwenzakala ukukhulunywa endimeni yokuqala, uPetro wayekibo eKhaphenawume. Walanda uJesu wambuza wathi, Nkosi, umfowethu ngizamthethelela kangaka nxa elokhu engona na? Ukuze kube kasikhombisa na? Kumele ukuthi uPetro wayecabanga ukuthi yena wayelenhliziyo ende. Phela abakhokheli benkolo bangaleso sikhathi babefundisa ukuthi umuntu uxolelwa kathathu kuphela. Kodwa uJesu wathi, Ngithi, hatshi kasikhombisa, kodwa kwezikhathi ezingamatshumi ayisikhombisa lesikhombisa. UMathewu 18:21-22. Kambe wayesitsho ukuthi uPetro kwasekumele ahlale ebala ukuthi umuntu umonele kangaki? Hatshi. Nxa wayesithi ka-77, hatshi ka-7, wayetshengisa ukuthi umuntu olothando kabali ukuthi useqolele kangaki. Abantu abaningi ngalezo nsuku babelenhliziyo ezilukhuni bengathetheleli, kungathi babhale ebhukwini lezikwelede nxa umuntu ebaphambanisa. UJesu waveza ukuthi lo Petro wayesengenwe ngumkhuhlane lo. Kodwa umuntu olingisela uNkulunkulu uhlale ethethelela ngenhliziyo yonke.
U1 Johane 1:7-9 uthi, Kodwa uma sihamba ekukhanyeni, njengoba esekukhanyeni, silokuhlanganyela omunye lomunye legazi likaJesu, indodana yakhe, liyasihlambulula ezonweni zonke. Uma sisithi kasilasono, siyazikhohlisa, njalo kasilaqiniso. Uma sivuma izono zethu, yena uthembekile, njalo ulungile. Uzasithethelela izono zethu, asihlambulule kukho konke okungalungi kwethu.
Indima 5. Umbuzo uthi, singakuzwisisa sekutheni ukuthi ukuthethelela kuqakathekile. UPetro kazange abambe inkani. Kodwa lokho esekufundile wayekuzwisisile yini? Phela kwezinye izikhathi sikuzwisisa kuhle ukuthi ukuqolela kuqakathekile, nxa lathi sesenze isono esikhulu, sesifuna ukuthi abanye basithethelele. Yikho kake sibuyele lapho indaba yethu eqale khona, sizwe ukuthi kwenzakalani uJesu esezabulawa. UPetro wenza amaphutha amaningi inkosi yakhe okumele imthethelele wona, lanxa yayisebunzimeni. UJesu wamthethelela kanenye uPetro. Indima 6. Umbuzo uthi, uPetro wenzani lapho uJesu efuna ukufundisa abapostoli ukuthi kwakumele bathobeke, kodwa uJesu wamphatha njani? Kwasekuhlwile, uJesu elabafundi bakhe. Kwakusese kunenge kwakumele abafundise khona, njengoba kusisa wayezabulawa. Okunye abafundisa khona yikuthi kwakufanele bathobeke. Wathi kahle abagezise izinyawo, umsebenzi wawujayele ukwenziwa yizichaka. UPetro waqala wakusola lokhu, ngemva kwalokho wala kugeziswa izinyawo, kodwa wacina esithi kamgezise konke lezandla kanye lekhanda. uJesu kazange aphelelwe yisineke. Wamchasisela kuhle kuhle ukuthi ayefuna ukukwenza kwakuqhakatheke ngani njalo kusichoni. Indima 7 lo 8. Umbuzo ka A uthi uPetro waphindwa wamonela njani uJesu. Umbuzo ka B uthi uJesu waqhubeka itshengisa njani ukuthi wayelomusa futhi ethethelela. Ukusanda nje kwenzakala lokho, uPetro waphinda wagxanguza. Kwavuka ingxabano kwathunquthule yena labo bonke abapostoli bephikisana ngokuthi ngubani owayemkhulu phakathi wabo. Lokho kwakuyikuzikhukhumeza okuyiyangisayo sibili. Loba kunjalo, uJesu wabakhuza ngesineke waze wabancoma ngokuthi babengazange bamlahle kumnyama kubomvu. Kodwa wabatshela lokuthi babezamchiya. UPetro wala esithi wayeza kuthi nama kuye lobu kufa ekukhangele kusiza. Kodwa uJesu waprofetha ukuthi iqhude lingakakhali kabile ngalobo busuku, uPetro wayezamphika kathathu. UPetro wamphikisa, waze wazitshaya isifuba esithi kwakuzakhanya ukuthi yena wayethembekile kulabanye abapostoli. UJesu wacaphuka yini wamthela umoya? Hatshi. Lanxa wayesebunzimeni waqhubeka ekhangela okuhle kubapostoli bakhe ababesenza amaphutha. Wayekwazi ukuthi uPetro wayezamphekela ezilamatshe, kodwa wathi kuye, kodwa sengikukhulekele wena, Simoni, ukuthi ukholo lwakho lungehluleki. Akubo ukuthi nxa usubuyile kimi uqinisa abafo wenu. ULuka 22:32. Kuyakhanyaka ukuthi wayengakuthandabuzi ukuthi lanxa uPetro wayeza kuwa, wayezavuka aqhubeke khonza uNkulunkulu ethembekile. UJesu wayelomusa njalo ethethelela sibili. Indima 9:10. Umbuzo ka-A uthi, uPetro wakhuzwa sekutheni ngesikhathi bese sivandeni saseGetsemane. Umbuzo ka-B uthi, amaphutha kaPetro asikhumbuzani. Sebese sivandeni saseGetsemane, uPetro waphinda wakhuzwa kanenye. UJesu wacela ukuthi uPetro loJakobe kanye loJohane bahlale belindile ngesikhathi yena ithandaza. Wayedabuke kakhulu enhliziyweni, efuna abantu abangamsekela, kodwa uPetro labosowabo bajunywa yibuthongo kanenye. UJesu wabazwisisa wabaxolela, wasesithi, umoya uyathanda, kodwa umzimba ubuthakathaka. UMarko 14:32-41. Ngesikhatshana nje kwatheleka ixuku lingasadlanga nkotshana lithwele izibane, lihlome ngezinkemba langezinduku. Abafundi kwakumele bahlakaniphe bangawalazeli. Lanxa kunjalo, uPetro wathanga, watshe egalela inceku yomphristi omkhulu ngenkemba ekhanda, wadlula le ndlebe. UJesu wamkhuza kuhle, welapha inceku le kwakuthiwa nguMalikhusi, wasechasisa isimiso lathi okufanele sisilandele esokuthi abalandeli bakhe akumelanga balwe. UJesu wayesemxolele kanenye uPetro. Lokhu kusikhumbuza ukuthi sonke sihlala siphambanisa.
UJakobe 3:2 uthi, sonke siyakhubeka ngezindlela eziningi. Uma umuntu engakaze abe lesici kulokho akutshoyo, ungumuntu opheleleyo, owanelisayo ukubamba wonke umzimba wakhe.
Kambe ukhona ngathi yena kakudinga ukuthethelelwa nguJehova nsuku zonke? Kodwa kukaPetro kwakungakapheli. Yayikhona isazowuchitha umuthi inkonyane. Iphutha likaPetro elikhulu kakhulu. Indima 11:12. Umbuzo ka-A uthi, uJesu esebotshiwe, kwakhanya njani ukuthi uPetro wayengayisilo gwala? Umbuzo ka-B uthi, uPetro wakwenza yini ayekutshilo? Chaza. UJesu wabonisana lexuku lelo walitshela ukuthi nxa babedinga yena, kwakumele bayekele abapostoli bakhe bazihambele. UJesu wabotshwa uPetro ebukele, kungelanto angayenza. Yena labanye abapostoli bahle bathi nyawo mbeletha, basibathela. UPetro loJohane bama endleleni, mhlawumbe sebeseduze komuzi ka-Anasi owayekade ngumphristi omkhulu, lapho uJesu aqala wayathonisiswa khona. Kwathi sebemqhuba bemsusa lapho, uPetro loJohane balandela behambela kude. UMathewu 26:58. UPetro wayengayisilo gwala. Wayelesibindi, ukwazise kayilandelwa emlindini wayo. Phela ixuku labantu ayelilandela lalihlome liphelele, njalo wayeselimaze omunye wabo. Lanxa walandela, kazange abe lesibindi sokwenza ayekutshilo. wayethe wayeza kuba lothando luqotho afe lenkosi yakhe nxa sekumele kufiwe. Indima 13. Umbuzo uthi, kumele simlandele njani uKristu? Lalamuhla abaningi besaba mehla abantu. Balandela uKristu behambela kude njengoPetro. Kodwa ngemva kwesikhathi, uPetro waloba ukuthi umuntu ofuna ukulandela uKristu kumele ahambele eduze kwakhe, amlingisele kukho konke lanxa kunzima.
U-1 Petro 2:21 uthi, labizelwa lokhu, ngoba uKristu walihluphekela, walichiyela isibonelo, ukuba lilandele amanyathelo akhe.
Indima 14. Umbuzo uthi, uPetro wayesenzane ebusuku ngesikhathi uJesu ethonisiswa? Walandelake uPetro ebucwala waze wayafika esangweni lenkalakatha yomuzi eJerusalema. Kwakungumuzi kaKhefase, umpristo omkhulu wayenothile futhi ngumhlonitshwa. Imizi emikhulu njengale yayisiba legceke phakathi, elalingenwa ngesango. UPetro wathi efika esangweni lomuzi, bamalisa kungena. Kodwa uJohane yena wayesephakathi ngoba wayesazana loKhefase. Yikho wacela umlindi ukuthi angenise loPetro. Kukhanya angathi uPetro esengenile, wehlukana loJohane njalo kazange angene endlini lapho inkosi yakhe yayithonisiswa khona. Wahlala egumeni lapho izinceku lezincekukazi ezazikhona zibasomlilo wekhanka ngoba kwakuqanda kusebusuku. Wababukelake abantu ababezofakaza amanga ngoJesu bengena bephuma lapho ayethonisiswa khona kungathi zimpolo-mpolo. Indima 15-16. Chasisa ukuthi sagcwalise kanjani isiprofeto sikaJesu sokuthi uPetro wayezamphika kathathu. Incekukazi yayingeniswa uPetro esangweni yamnanzelela ngoba khathesi basebesemlilweni, sekukhanya. Intombazana le yathi kuye ngelensolo, lawe njalo wawulo Jesu waseGalile. Wethuka uPetro, wala walandula esithi kamazi lo Jesu, waze wathi kezwa lokuthi yayikhuluma ngani. Wasuka-ke waya kumaduze lesango, ezama ukucatsha. Kodwa wabona ngenye futhi intombazana, layo yathi, umfokazi lo wayelo Jesu waseNazaretha. UPetro wala wafunga wathi, kangiyazi indoda leyo. U-Matthew 26:69-72. Mhlawumbe ngesikhathi leso walizwa iqhude likhala, kodwa wayesephitheni ikhanda okokuthi kazange akukhumbule ukuthi ngalelo langa uJesu wayetshilo ukuthi uzamphika. UPetro wayelokhu enqwethanqwethe engafuni bambone. Loba kunjalo, walandwa lihlekana labantu ababesegcekeni lomuzi. Omunye wabo wayeyisinini sikaMalikhusi, inceku leya uPetro ayeyilimazile. Umuntu lo wathi kuye, kangikubonanga yini ula isivandeni sama-oliva na? U-Johane 18:26-27. UPetro wabona ukuthi impilo yakhe yayisilenga ngomnxeba. Yikho wala efunga, mhlawumbe sithi yena uqalekisiwe nxa kuyikuthi wayehutshuza amanga. Wayesemphike kathathu uJesu. Esanda nje kulithi nkentelelo, wezwa iqhude selikhalo kwesibili. Indima 17-18. Umbuzo ka-A uthi, uPetro wenzane senanzelele ukuthi wayeseyilahlisile inkosi yakhe? Umbuzo ka-B uthi, uPetro wayengabe esecabangani? UJesu wayesanda kuphuma endlini, esesevulandini lalikhangelane legceke lomuzi. Kulapho-ke kwenzakala esikhulume ngakho kwindima yokuqala. Amehlo akhe achayisana lakaPetro. Kwasageleke enxa kuPetro, wananzelela ukuthi wayeseyilahlisile inkosi yakhe. Waphuma egcekeni lomuzi simhwahwathi sazela, nangu iqonde emgwaqweni. Phandle inyanga yayigcwele, kukhanya lanxa yayisisiyatshona. Wabuzwa ubuhlungu enhliziyweni kwalo ukuthi azibambe, inyembezi zisenkopheni. Zathi uwohlo zodwa, wasiqhinqa isililo. Nxa umuntu esewonile, angacabanga ukuthi isono sakhe sikhulu kakhulu kokuthi kasoze wafa wathethelelwa. Engxenye loPetro yikho ayesekucabanga, pho uJesu wamxolela yini? UPetro wathethelelwa yini? Indima 19. Umbuzo uthi, kumele ukuthi uPetro wayesizwa njani ngephutha elenzile, kodwa sikwazi njani ukuthi kazange alahle ithemba? Kwasa uPetro esenzikini yosizi. akucabanga ukuthi wayesiza ubuhlungu obunganani ebona okwakusenzakala kuJesu. Akuthandabuzwa ukuthi wazithonisise sazithonisisa ebona inkosi yakhe sifa ngemva kokuhlukuluzwa kwamahora amanenye. Kufanele ukuthi yafuthi inhliziyo yecabanga ngobuhlungu ayibuzwise inkosi yakhe, yona iveli phakathi kosizi njengoba yayisiza bulawa. Lanxa uPetro wayesembeswe yinkungu yosizi, kazanga lahlithemba. Sikwazi njani? IBhayibheli lithi kungakabi lesikhathi eside kwenzakala umonakalo lo, wabuthana labanye abafundi bakaJesu. Akuthandabuzwa ukuthi bonke abapostoli babeduduzana, futhi bezisola ngababekwenzile ngobusuku uJesu abotshwa ngabo. Indima 20 umbuzo uthi, okuhle uPetro akwenzayo ukusifundisani. Siyabona ke ukuthi kukhona okuhle uPetro akwenzayo. Sifunda ukuthi nxa inceku kaNkulunkulu ingenza loba yisiphi sono, okuqakatheke kakhulu ukuthi ingabhazalali, kodwa ivuke luyise kulungisa iphutha layo.
Izaga 24:16 zithi, ngoba loba angaze awe kasikhombisa, umuntu olungileyo uyavuka futhi, kodwa ababi babhazalaliswa izinhlupheko.
Ukwakhanya ukuthi uPetro wayelokholo oluqinileyo ngoba wahlala eseduze labazalwane bakhe lanxa wayehlulukelwe. Nxa umuntu esosizini kumbe edliwa yisazela, angabona ngathi kungcono ukuba ngunkomidla yodwa, kodwa lokhu kuyingozi. Kumele sihlale siseduze labazalwane bethu ukuze sithole amandla okuqhubeka sikhonza. Indima 21 umbuzo uthi, yiziphi indaba uPetro azizwa ngesikhathi labazalwane bakhe? uPetro wathe lokhu labazalwane bakhe, wezwa indaba ezatshiya bonke bethithibele. Batshelwa ukuthi isidumbu sikaJesu sasingasekho ethuneni. uPetro loJohane bagijima besiya engcwabeni lelo lalikade livalwe ngelitshe. uJohane wafika kuqala ngoba kukhanya yena wayesesemutsha. Wathola ithuna lithe gengelezi, wathikaza ukungena. uPetro ke, lanxa wayesekhefuzele edinwe efile, wazithela phakathi. Lakanye kwakubetha umoya. Indima 22 umbuzo uthi, kuyini okwenza ukuthi uPetro atshwaphuluke lanxa ekuqaliseni wayedanile njalo ethandabuza? Abanye besifazana babethembekile babika kuPetro labanye abafundi ukuthi babebone izingilosi zabatshela ukuthi uJesu wayesevusiwe. uPetro wakukholwa yini lokho? Kukhanya waqala ethandabuza. Kodwa lathi selisiyatshone lamhla lokho, wonke ukudana lokuthandabuza kwakhe kwasekunyamalele samazola azwilanga. uJesu wayesevukile, eseyisidalwa somoya esilamandla. Wabonakala kubapostoli bakhe bonke, kodwa waqala wabonakala kuPetro. Kumele ukuthi umpostoli lo wayeyedwa. Ngalelo langa abapostoli bathi, kuliqiniso, inkosi sivukile yabonakala kuSimoni. uLuka 24:34. uSimoni kwakungelinye ibizo likaPetro. Ngemva kweminyaka umpostoli uPawulu laye waloba ukuthi uJesu wabonakala kuPetro njalo muva kwaba lichumi lambili. u-1 Korinte 15:5. Indima 23 umbuzo uthi, kungani kufanele umKristu akhumbule indaba kaPetro nxa anyenza isono? iBhayibhile kalisitshela ukuthi kwenzakalani sibisibili lapho uJesu ebonana loPetro. Engxenye uPetro wayesengathi lithole limunya elibona unina. Phela wayeselethuba lokuyixolisa inkosi yakhe ayeyithanda, ibone ukuthi wayezisola. Ayekufuna ukwedlula konke yikuthethelelwa. Akuthandabuzwa ukuthi uJesu wamxolela ngenhliziyo emhlophe. Nxa umKristu angenza isono kumele akhumbule indaba kaPetro. Akumelanga azitshele ukuthi wone kakhulu okokuthi uNkulunkulu ngeke amthethelele. uJesu ulingisela uyise othethelela ngesihle. U-Isaya 55:7. Kwaqhubeka kukhanya ukuthi wayemthethelele. Indima 24-25 u-AU uthi, chaza ukuthi kwenzakalani ebusuku uPetro egola inhlanzi elwandle lwaseGalile. Umbuzo ka-B uthi, uPetro wenzani ebona isimangaliso uJesu asenza kusisa? uJesu watshela abapostoli bakhe ukuthi baye eGalile lapho ayezabathola khona. Wathi befika uPetro wathi kahle ayegola inhlanzi elwandle lwaseGalile. Abanye bahamba laye. uPetro wayesesendaweni ayisebenze kuyo kweminyaka. Kufanele ukuthi nxa wayebamba-bamba amanetha njalo ebona lamagagasi ekhwele sehla, wayechelesa akhumbule kudala kwakhe bazama ukuzigola inhlanzi ngalobo busuku kodwa bakha phansi. Sekusemathathakusa babona nangu ya umuntu ekhunjini lolwandle. Wabamemeza wathi kabaphosela amanetha abo kwelinye icele lesigebe. La kanye benza njalo, babamba inhlanzi singu-153. UPhethro wahle wananzelela ukuthi umuntu lo kwakunguJesu. Yikho waphanga wehle esikepeni, wabhukutha esiye ekhunjini. Labanye abafundi bathi sebefikile ekhunjini, uJesu wabapha inhlanzi ayizipheke emalahleni. Kodwa umuntu axoxa laye kakhulu nguPhethro. Indima 26-27. Umbuzo ka-A uthi, ukuyini uJesu akubuza uPhethro kathathu? Umbuzo ka-B uthi, ukuyini okwatshengisa ukuthi uJesu wayemthethelele uPhethro? UJesu wabuza uPhethro ukuthi wayemthanda yini ukwedlula lezi, mhlawumbe ekhombela inhlanzi eziningi ezazilapho. UJohane 21:15-17 ngokwe-New World Translation. Ayekubuza ukuthi wayethanda ibhizimusi lakhe yini ukwedlula yena. UPhethro wayemphike kathathu uJesu, yikho laye wamnika ithuba lokuthi akutsho kathathu phambi kwabanye ukuthi wayemthanda sibili. Wavuma ukuthi wayemthanda. UJesu wasemtshela ukuthi kwakumele akuveze njani lokho. Wathi kwakufanele aqakathekise inkonzo ukwedlula konke, ondle izimvu esitsho abalandeli bakhe abathembekileyo, abaqinise njalo abeluse. UJesu wakucacisa ukuthi uPhethro wayelokhu eligugu kuye lakuyise. Wamnika umsebenzi oqakathekileyo kokufanele awenze ebandleni. Lokhu kutshengisa ukuthi wayemthethelele sibili. Kufanele ukuthi uPhethro wathokoza, wahlala ekhumbula ukuthi inkosi yakhe yayimzwele isihawu. Indima 28. Umbuzo uthi, lalimfanele yini ibizo uPhethro alinikwa nguJesu? Chaza. UPhethro waqhubeka senza umsebenzi ayophathisiwe kweminyaka eminenye. Wenza khona kanye inkosi yakhe yayimlaye khona ngelanga izavuka ibulawa. Waqinisa abafowabo. Wabelusa ngesineke abalandeli bakaKristu njalo wabondla. UJesu wayevele emnike ibizo elithi Phethro elisho idwala. Lalimfanele sibili ngobukholo lwakhe lwaluqinisa dwala, ethembekile futhi esiza ababesebandleni ukuthi benze okulungileyo. Izincwadi ezimbili zeBhayibheli nazibhalelwa abafowabo ziyakuveza ukuthi wayebakhathalela. Zitshengisa lokuthi kazange silibali isifundo uJesu amfundisa sona esasiphathelane lokuthethelela.
U-1 Petro 3:8-9 uthi, okokugcina lonke hlalisanani ngokuthula, wobani lozwelo, lithandane njengabazalwane, libe lesihawu kanye lokuthobeka. Lingabuyiseli okubi ngokubi, loba inhlamba ngenhlamba, kodwa ngesibusiso, ngoba labizelwa ukuze lizuze ilifa lokubusiswa. U-1 Petro 4:8 uthi, phezu kwakho konke, thandanani ngokupheleleyo, ngoba uthando lugqibela izono eziningi.
Indima 29. Umbuzo uthi, singamlingisela njani uPhethro kanye lenkosi yakhe yayilesihawu? Indaba le isifundisani ngokuthethelela. Ukuqakathekile ukuthi simcele nsuku zonke uNkulunkulu ukuthi asixolele njengoba sihlala sisona. Nxa esesithethelele, akufanelanga siqhubeke sizithonisisa njalo kumele singathandabuzi ukuthi uyasamukela. Kanti njalo kumele sibaxolele abanye. Nxa sisenza konke lokho, siyabe silingisela uPhethro kanye lenkosi yakhe yayilesihawu. Imibuzo ongacabangisisa ngayo. Ukuyini okwatshengisa ukuthi uPhethro wayengakuzwisisi ukuthi kwakumele athethelele njani? UPhethro wamonela njani uJesu? Yiziphi izinto uJesu azenzayo ezatshengisa ukuthi wayemthethelele uPhethro? Ufuna kumlingisela njani uPhethro kanye lenkosi yakhe yayilesihawu?